izakhamizi zakwezimnyama ezilambayo zibuthene emqegula business center namuhla zisamukela ukudla lokhu phansi kohlelo lwe lean food program. Umuntu ngamunye ubeholiswa i 8.5 kg yesaka lamabele okuyisigujana kwamafutha okupheka i cooking oil kanye lendumba ezilesisindo sama kgs edlula kancane amathathu i 3.4 kg. Omunye wabathole ukudla lokhu unkosikazi Cecilia Nyoni, yena othi indlala ibhahile kulesi sigaba njalo ihlasele hashi abantu kuphela kodwa lezifuyo ngoba akusela madlelo kanye lamanzi okunatha.
Yalamba kunzima lemasimini kuchile kakhulu.
Ekhuluma kumbuthano lo umqondisi weWorld Food Program unkosikazi Christine Mendes uthe okwamanje baphathisa abalamba ezigodini ezine kuphela zelizwe ezibalisa ibubi, imangwe, ichibi lebuhera phakathi kwezingamachumi ayisithupha. UMendes uthi lokhu bakwenza belandela uphenyo lukahulumende olwenziwa ngo-2023 olwaluphuma lenani labantu abazadinga usizo lokudla isikhathi sokuvuna lonyaka singakafiki.
Our support is reaching 264,000 people.
Vision, Le Monest Development Trust, Le Caritas, sisikwanise ukuthi sifinyelele inani labantu eli 264,080 kuma district engingakhuluma ngawo ayi-4.
Umphathintambo wezokulima umnumzana Vangelis Haritatos uthi khona besazoqhuba uhlelo lokudingisisa umonakalo wendlala ukuze babone ukuthi kahle kahle bangaki abantu abadinga ukuphathiswa ngokudla.
Very soon we will hear exactly what the report says.
Siqeda ukwenza uphenyo lwesimo sezilimo. Kulolunye njalo uphenyo oluzalandela oluzasibonisa ukuthi lizwe livune okunganani okuza kwenza sazi isimo sendlala ezweni.
Umphathintambo kahulumende obona ngenhlelo zokuncedisa abaswelayo umnumzana July Moyo ubexhase abe World Food Program labanye babo uZulu webubi laye wabelwe ukudla phansi kohlelo lunye. EleZimbabwe libhekane lendlala esabekayo ngenxa yokunganiki kuhle kwezulu nyakenye lalonyaka okubaselwe isikhudumezi somkhathi esibizwa ngokuthi El Nino. Isigaba seMathebeleland North yiso esihlaselwe indlala ukwedlula indawo zonke zelizwe njalo sihamba phambili ngenani labadinga ukuphathiswa ngokudla. Lanxa uhulumende esithi abantu abalambayo eZimbabwe yonke bayizigidi phose ezi to 2.7 million. Inhlanganiso ye Food and Agricultural Organization ithi inani leli selikhuphuke laya kuzigidi phose ezine i 3.5 million. Ngimele umsakazo we Studio 7 ngise Plumtree kozimnyama ngingu Anastasia Ndlovu.